Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanono Kawande. Lingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 9 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amakhosikazi awezisebenzi zomgodi wevumbajikwe mine eGwanda alwisana lamapholisa achise izindlu. Amapholisa icine esebenzisa imibhobho ahaze le tear gas kusehlakalo abanye abathi sifana xathu lese Marikana kwele South Africa okwadutshulwa kwabulawa izisebenzi zomgodi. Izihlobo zabemba igolide abatholakale befile eKrugersdorp kwele South Africa zidinga uncedo lokuhambisa izidumbu ekhaya.
Usizo esilidingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azingolakali.
Isakhamuzi seDaluka eLupane sithola isicoco sokufundela ukufundisa izakhamizi inhlelo zokubumba amaklabhu okulondoloza imali.
Luhlelo lutsha qaqa kahle kahle khona lapha ezweni lakithi laseZimbabwe kodwa ugqame emazweni angu 2080.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amakhosikazi awezisebenzi zomgodi wevumbajikwe mine eGwanda alwisane lamapholisa achisa izindlu. Amapholisa agcina esebenzisa imibhobho ahaza lentuthu ehitshayo eyetiegas kusehlakalo abanye abathi sifana xathu lesemarikana kwele South Africa okwadutshulwa kwabulawa izisebenzi zomgodi. Omama laba bebebhikitsha ngokuholiswa kwabomkabo okunyanga ezintathu ezedluleyo bengatholi iholo labo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo esevumbajikwe eGwanda.
Kuthe kuthaya irholiselano ntambama, omkhulu wamapholisa esiqhinini seGwanda, uMnumzana Mandla Nkosi Moyo, ukhulumela bomama laba wabacela ukuthi bachitheke ngoba umbuthano wabo ungekho emthethweni kodwa bala bemba phansi. Ngemva kwalokhu, amapholisa asebenzisa amathegasi ukuchitha labo mama labo mkabo abakade betshone bevimbe okananti okudala ukuthi ahle abaleke angene phakathi emgodini evumba. Kulapho ke uqhamuke khona uDlame abakade betshengisela sebejikijela amapholisa ngamatshe. Amanye amapholisa asuke evumba sesiyalanda imbhobho eGwanda lapho bathe bephenduka bathola abatshengiselayo laba sebetshise izakhiwo zalo mgodi ezigoqela indlu kaNandi, izimota nemitshina esetshenziswa emgodini. Umsakazo weStudio 7 ubona umama bebubula belele phansi kuthi laba okade belabantwana babonakale bebakhelisa ngamanzi ezulu ukuze bengafithwa yi-tear gas. Inengu bebalilimele kukanti abanye balele egangeni. Amakhosikazi la abefika phosa amakhulu amabili avuke emadabuka kuse elubhekise emgodini wegolide wevumbajikwe uyakhonona ngokungaholi kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Ngesikhathi umsakazi weStudio 7 usiyafika evumba izolo emini, omama laba bebevimbe umqondisi walomgodi uMnumzana Nani Kananji ngokuthula besithi bafuna batshele ukuthi iholo labomkabo libe nini ngoba belamba. Abanye esikhokhe labo bebebhabhule abantwana emhlane kuthi abanye ngabakade bekhulelwe abangathandanga ukuthi baqanjwe ngamabizo.
Sifika ngo-3 ngizithwele khona abane bhula ngini isitwele iphipha lena people as even one into nangona ngokucela ngani aw even isakizi umntwana esikole ukuqotshiwala nibhukutho babuyasebenza vele brand zi
amazwi la agcizelelwa ngomunye wabakade bethengisela
isikhalazo singaso namhlanje la yikuthi omkethu bale 3 months bengakhona osuku sithukuluze kakhulu bekumele bethiwe iback pay yabo ngeapril yaphelela emoyeni sasithe ngilebazalungisa baphozisa amaseko number 3 months zilandelana akula kuhola abantu bethu baqothiwe esikolo mina njengamuntu namuseboarding uphendukisiwe ngaphiyabhala engasakwazi ukuthi niza kwenza njani
izisebenze evubachikwe kubikwa ziphiwa ukudla ongathola udo ngenyanga kanye namaheu nsuku zonke
ngingabhadala izikweredi engizenzayo phandle ngamaheu yini ngingakho umuzi wami ngamaheu yini kuyini esikweko baba bakusebenzelayo xa ungakhali xa kuyikuthi sokusehlula kakhuluni iqiniso kubonakale ukuthi kwenzakalani but okokathi esisisela ukuba kwazi ukuthi imali yethu nale 3 months esingayikholiyo ingaphi kuyini okwenza ingaphumi ngoba kwathiwa amasela asehambile axotshiwa ababetshontsha imali la so kathi esitshontsha ngubani
omunye wabakade bethengisela uthi sebebekezele kwenela
1 month sithule 2 months kathi esingeyesi-3 lokho sithule abantu bethu baphila njani amadoda ethu angena khona akula kudla siphiwe into esingacaciyo la kathi sokungamabhondi kwangikhona ngombe sithiwa malini 2000 esiyiphiwa 2000 bond ngene efonini la bantwana bayi-4 kumele badle
okumele ngabe bathole iholo lepension labo bakhala ezimathonsi
sine ngo-February asikaphiwa imali zethu kule mali zethu esasithathwa yimayini bengahambisi u-pension fund so balazo khonapho lilibhondi abasiniki bali-eda ngo-February nama khonapho so angikwazi ukuthi senze njani asesilokho sisezindlini asikaphiwa imali zethu zonezo le mota yokuthi sithiwa sithwalele impahla ukhanyazi khanyazi ikho asikwazi senze njani
omunye wamakhosikazi la uthi umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa sokumele angenele kudaba lwevumba
silapha singomama sizomela ilungelo lethu ukuthi silwele obaba ukuthi imali ziphume kodwani umlungu uyathatha imali espenda kukhasino cela lo baba owesizwe asimele lathi sikhale silapha
azenelisana lokuxoxa nomqondisi walumgodi umnumzana Kananji ngoba ucingo lwakhe belungangeni ngimele umsakazo we-Studio 7 ngise Vubachikwe Mine Gwanda ngu-Albert Ncube
izihlobo zabeZimbabwe abemba igolide abatholakale befile eKruger Stop kwele South Africa zidinga uncedo lokuhambisa izidumbu ekhaya. Izidumbu zabantu abangamachumi amabili lanye zatholakala kwenye indawo edolobheni leKruger Stop duzane ledolobho leJohannesburg ngeviki edluleyo ngolwesine. Okwabulala abantu laba akwazakali ngoba izidumbu zingelamangxeba. Ugeina kumete saidi we Studio 7 uxoxe lonkosazana Simangele Khumalo olezihlobo ezintathu ezatholakala zifile endaweni le.
Abaselakeleyo ngulimkani Ndlovu ona 35 and then kube nguNhlanhla Nyuke iminyaka yakhe angilaqinise le minyaka yakhe kuzoba ngudanisa Thiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo ukuthi kule minyaka emingaki
nxa ungatshela ukuthi kwahamba njani
sincedisa ngokuthi bangene emgodini bayephanda khona lapho indlela athi besilisa ngayo besiyathola imali khona lapho so ngayideyi abaselakale ngayo bekulezulu so basebengelelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yikuselakala kwabo kanjalo
bebe bangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lowokwemba emgodini wona lwe-Kruger Stop izizalwane zeZimbabwe bonke kumbe kulabanye laba abavela kwamanye amazwe
abaningi kakhulu abalapho izizalwane zeZimbabwe
owabika manje umkhosi wona lo
owameneza lowo mkhosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owaphuma so kusenzakala leso zameko wayengabaleki wakuma esiyadinga something phandle from lapho ke wahle wabona ukuthi uyanetha yena wabuyela wayaphakathi wahle wayehluleka ukuthi angene wabe sebuyela emuva engakaze ayefika phandle
lapha lidinga usizo ngani
usizo esidingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azingolakali.
Likhangelela imali efika kunani elingakanani?
Thana inani engalitho makade kuthatha abakhotation akhona akobo 18,000 ngomuntu oyi-1.
18,000 lapha sithi amaranda ngithi?
Yes, amaranda.
Bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe?
Yebo, balobuhlobo. Oyisihlobo sami kakhulu ngulo oyi-1 ulingani Ndlovu oyisihlobo sami.
Kodwa ububazi bonke bobathathu?
Yebo, bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomakhelwane sakhelene ekhaya.
Ekhaya kungaphi?
Ekhaya kuselubani egabeni okuthiwa yikazana ekhatshana.
Bala bonkosikazi babo khona ngapho ungasitshela nje ngabo bona baba abasebetshonile?
Yeye, onkosikazi babo balabo. Okadanisa Phiri ukhona uSesowethu, okanhlanhla angilaqinisi ukuthi ungaphi, then okalimukani usekhaya.
Wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumezele zomali? Ungatshela ukubani utholakala kunamba zini?
I think kube kungcono ukuthi kuye kumafamilies angikhona lezo namba zabo. I'm sure ikho kungaba ngcono. Inamba engiyitholayo ngeyalo okibokadanisa Phiri, unkosikazi wakhe ithi 0655352251. Ezami 0849599339.
Lo ke ngunkosazana Simangele Khumalo, omunye wabalahlekelwe izihlobo zabemba igolide kwele South Africa. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg. Isakhamuzi sedaluka eluphane sithole isicoco sokufundela ukufundisa izakhamizi inhlelo zokubumba amaklabhu okulondoloza imali. UMoven Qhelisa Ngwenya usanda phutsha izifundo zakhe ezigoqela lokufundisa izakhamizi ukuthi zingadinga njani uncedo lwemali yokusungula amabhizimusi amancane. Kesizwe ingxoxo esiqhube loNgwenya.
Ngokunjalo ngincediswa inhlanganiso ezijeni ezimbini luhlelo lutsha qaqa kahle kahle khona lapha ezweni lakithi laseZimbabwe, kodwa lugxame emazweni angu-28 e-Southern Africa, ngathi Africa jikelele ukubalisa Rwanda, Uganda, sobamba iZimbabwe khona lapha. Kuthiwa yi-Saving and Internal Lending Communities imodeli yakhona ngaphansi kwehlelo le-CRSC bamsana lekaki kumbe ikaki bamsana le-CRS. Ngumuntu ke oseqeqeshile ukuba i-private service provider, kuthi kuba noba ngubani noba yiphi indawo yasebenza, bentrena under 15 kilometers radius yo abemberela khona. Kodwa kathesi sengingahamba yonke indawo nje ngisenzisa ngibumba amaqembu ngawayenza ngiwaphosele kusakho yazi ministriliana esithi nge-gender and women gender kathesi sihlanganisa le small and media enterprise. Akusenzima kimi ukwenzisa abantu kumbe ukubomba la maqembu nxa befisa iqembu livunyelwe 15 to 30 according to ama-principles akhona esiriki ukubana kube liqembu eliphelileyo kufuze kube 15 to 30 abantu bechaya benza ama-minimum ne-maximum okuthi libavumelana ukhala mbhede kusiya ngokuthola kwabo ngeobaba labo mama kanjalo nje bayenza i-shelter yabo bayenza ngokuvumelana inyanga ngesikhathi esisebenza i-shelter multiplier. And then kunjalo ke mina ngiyabatrainer amalunga avumileleyo, yenza i-self screening bebumbe iqembu labo kusho ukuthi bakhethe ama-committees abo ayehlukene nalawo esiwajayele ama-models amaningi bona abala ama-7 committees members, chairperson, mabhalani, sibe lo money counter, amapatiki abathathu, and then bangu 7 bonke
kuyini okudingakalayo ukuthi babumbe inhlanganiso zabo
awukukhathikile kuba bepali constitution yabo ezabagayita phela bebe lesikhwama njalo sincane sithi somkavangozi kumbe social fund basibumba ngemali encane epa ngaphansi kathathu kula le esithi minimum yabo abayichayayo basibumba bincisana ikhangela ingozi ezinjengokutshelwa ukufa ukugula bebhadala amabhilizi abo ngayona lesisene isikhwama bengayenza ngaso ukuthiyeniwe bebhadala isikolo besithanda kakhulu ukuthi babheke kakhulu abantwana labo bephakame ngazo isikhwama sonezi besenzani ama-projects abo khonelapha kudala kwa-hot 19 ngiyafisa ukuqhubekela phambili wamanje ngijoyinwe ngi-hot 23 khona iqembu selikhona khona ngale eliyenza kakuhle lalo lize udumo lonolo lukamoveni ngwenya ko-ke lingesabi bazali ukungixhasa as a private service provider ngitraine elanilibe selibona phela ukuthi na ubasilivi yachova full service wamataya ibone ukuthi lenza njani isepa ngiwatshe phela ngibe muhle ngiphume phambi kwendifundisa as a voluntary ngikwenzile lokho kungeke kungilihluli kubana izigaba zethu zithuthuke kwezemnotho kugogelela siyabonga libe losuku olusile.
Hayi, lathi siyabonga ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi selupane ubexoxa le studio 7 ngocingo esiqintini sedaluka khona le elupane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lelo daba lokuthi kulontombazana weGwanda oleminyaka elithumi lanhlanu 15 obulewe ngowesilisa obethiwa ngumkakhe. Iphephandaba le-Herald lelo daba lokuthi amapholisa kwele South Africa asethiwe imvumo yokuthatha igolide elibiza amarandi afika phose izigidi ezilithumi 9 million rand elathathelwa isizalwane seZimbabwe uTashinga Nyashamasinire owayezama ukungena legolide leli kwele South Africa nyakenye. Okwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Ohluphekileyo ozizwa esehlupheke phakathi kwezinhlungu nezinhlupheko ezidinga ukuba alubana ama-human rights or alubana abantu bebengaba nozwelo bengithathe nami njengomuntu. I do humble my what my benefits nami yizo ezingangincedisa mina kulomunye umsebenzi engawusebenzayo. When it comes kuma-pension mina ngisebenze ku-resolution ngazoba ku-national army ngazoba ku-strike so umke nje as from 1973 until manje ngazo resign khona lapho ngo 1982 but they are not there, there is no benefit so ebengidinga ukuba alibana ama human rights ebengakhanyelisisa so that I have to raise all my grievances to them. More than this, ngifelwe izihlobo, ngifelwe umfazi nabantwana engakwaziyo nalapho abalahlelwa khona, obaba bami kangikwazi nalapho abalahlelwa khona nezihlobo ezinye sezingangithandisisi just because sokungathi ngabulalisa nezihlobo ngani istrike lesi lokhu esasikulwela akuzange kube nama-benefits kimi but kubenefita abawrong, benefita ababengafanele bebenefit abanabomaluma babebasondeza lapho kudliwa khona.
Salibonani, salibonani, salibonani ma-27, salibonani ma-27. Mina igama lami umuzi khona nkomo umakolelipane ngidabuka ngaphansi kwenduna umabhikwa. Isikhalazo sami mina yilaso akuyelaso kakhulu esibuhlungu emoyeni wami. Lami njengomuntu owabuye waphila emhlabeni elethwe ngujesu ngokuphila okuhlangane kwasemhlabeni inhliziyo yami okubuhlungu ngayo ngalokhu baba ngalokhu badala kumbe ndibadala bonke abaqhathelane lomhlaba abazwalela ngosengikhulumayo. Ngiyacelisa sibile ebantwini abangamadoda kakhulu madoda alikele izihloniphe imizimba yenu, hloniphani imizimba yenu ngaphansi kwabantwana elibazalayo. Ungabe ukuwona
ufonele umntwana emncane kangaka osungazi ulalela izimniko umntwana emncane hloniphana imizimba yenu bobaba imizimba yenu bobaba alikethi isikhathi yethu imizimba yenu ikhulu okungakanani ubane lihlasela abantwana abama 10 years 15 years ulani ukuthi lidinge abafazi asebela abantwana abafazi laba phandle laba bagcwele badala bagcwele abafazi bagcwele abafazi abangayendanga kakhulu othi uyazithathela nje uzifakele ekhaya njengakulazi insuku kakulotsholo uyazithathela nje izicikulo okuhlasela abantwana abancane ngiyayangeka kakhulu ngesitho senziwa ngamadoda belaya labantwana abancane kakhulu akhiphani izinhloni alike lizikhanyele kuhle ezibukweni ukuthi selikhulu okungakanani ngale nhloso eliyenzayo ebantwaneni kubi lokho likwenzayo sibi kubi badala kubi
ngiyalibingelela lonke nje lisifakele news isiNdebele sishona ngisithi inkosi mayibelami hlobo zami akukhuluma ngosibanda ngolebutswana into nje enzisa ubuhlungu indaba kaJob Sikhala ukuthi ngiqinise ngeqiniso umbuso wezana angazi ukuthi shwa ukuthi abantu abanjani abayenza into enjengale kokuzwisa ubuhlungu kodwa hayi uNkulunkulu ukhona ubhekile uyabona kukho konke abantu bezana abakwenzayo bona kuyabachaza kodwa into abayenza yimbi into yonke empilweni ilesiqalo lesicino ngendlela abayenzayo udlame abakwenze ebantwini bevalela abantu ejele bengelamacala amanye amazwe siwabhekile maningi ama-opposition party bayakhampena kuthole kukuhle bekhuluma intando yabo ngopresident obusayo sozuze kubone kulo dlame kanti bona bangabantu bani abanjani abafuna ukuhlala befuna ukuthi bona bebe ngababulali but hayi uNkulunkulu yena ukhona ubabhekile akula nto engelasiphetho
ngalimelela ngegama lomsindisi wethu uJesu Kristu owalingemkhinyelengela umhlaba wonke lonke ebalaleli nabasaka okokuqala siya kuba elethile kudingakala umthandazo nakho konke okufaneleyo but udlami abantu bazolwa nabantu bazohlingisela ngithi phansi ngakho kungaliwa kungathintiselwa futhi akucabangeni ukuthi kukhutha umgazi ama-opposition party asapota umnangagwa onke ezimbabwe yena lo wasebemdilema futhi owayengasomnangagwa ozeleyo omutsha wayengumnangagwa oyazakalayo ukuthi onjani so ukumdilema bona bamsapota akuzwisiseki kahle ukulwa asezoncede bantu bezimbabwe kudilile liphindiselayo into enganceda abantu bezimbabwe senza umzekeliso ngamadoda amabili engawabonayo nxa siyadlula kulo mhlaba eyakuqala uNelson Mandela isithu uJoshua Nkomo okwenziwa nguMandela engakulandela ama-opposition party kule kusasa yabo okwenziwa nguJoshua Nkomo engakulandela ama-opposition party kule kusasa yabo okwenziwa nguye Nkomo wagcina ejoyinile kumbizane wayesekhulume esemdala amandla asehloda kwasela omunye othatha laphana kubekele phambili ngamandla labomama thank you Zimbabwe anyway
ngiyabingelela Studio 7 bantu bakithi bandlula isixoxela indaba zethu kahle ziphume njengoqobo lwazo ye mina lapha ngiyamangala sile abantu bakithi ezindebeleni abasula u-MRP abathuthuzanzela i-MRP bathi yesi kusekelwa ezindala kanti vele bona bazaze babuzelwe ngubani lokhu ebancindezelwayo sukusela kudala elizweli from 1980 up to now babethwa kuthiwa ngama-dissidents beshaywa kungabonakali kubethwa bulawo abafazi berethwa bedalule izisu ngochuku lonke lwalusenziwa ngamashona kathi manje nxanxa selithole umuntu osezama ukuthi alimele alincedise azame ukuthi bonke labana ama-perpetrators lawa azame ukuthi afake emthethweni thina khona lisola linabantu besindebeli lonke ogawule bonke izigeni zabojuma labo bonke abasapoti izisanu spirit ukuthi athitheshwa lithini ezinsizweni zenu ngabantu ababebulawa ngaleyo indlela siyakuthakazelela lithi izanise aliboni futhi balincindezela abantu abethu isizwe sisemandebeleni sengcindezela spirit asisebenzi asinjani siyabalewa sidliwa zingwenya lipopo sesakaukudikupisa kodwa nalokho esithi iraiti ngaphi ezinye izinto umuntu kakabe lenhloni azithulele nje azame ukuthi athule thule ungumlomo wakuthule ukuthi zwi because abantu bathwele nzima wena usho njani shuwa kambe kusasa nxa bengabuyina bona bakamthakazi shuwa wena usuhlelisanela umakhelwane sebekuzwa ikambe shuwa wawusithini uzabaphendula
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Ukuze Melika impumela yokhetho lwama midterms ebilokhu isethulwa izolo ebusuku ikhomba ukuba ibandla eliphikisayo lama Republicans lilakho ukuthola izihlalo eziningi kulela ma Democrats. Impumela le ebikhona izolo itshengisa ama-Republicans ekhokhela kudalele the House kuthi ele Senate abengutshiki lobhanqa lelama-Democrats. UZulu waseMelika ayisuye yedwa omelele impumela yokhetho lwayizolo ngamehlo abomvu. Amazwe omhlaba jikelele lawo ayimelele ngoba efuna ukubona ukuthi kuza kuba lenguquko yini kundlela uhulumende weMelika adlelana ngayo lamazwe omhlaba. Umzekeliso osobala ludaba lwempi yase-Ukraine. Abebandla eliphikisayo lama-Republicans bathi benganqoba kulolu khetho balakho ukwehlisa imali ephiwa ele-Ukraine nguhulumende weMelika. Untungamili Nkomo Studio 7 ubuze ucubungula izombusazwe omnumzana Tifa Dube ukuthi kuyini okunye okungaguquka alubana ama-Republicans ethe anqoba.
Ngokubona kwami babuNkomo ukuqakatheka kokhetho lolu olusezwe laseMelika kungenxa yokuthi siyazi ukuthi ilizwe laseMelika lilombandela ongakanani nxa sikhangele kuzo zonke izinto ezenzakalayo umhlaba wonke jikelele, lokho singakubiza ngokuthi ngama-superpowers. Yingakho ukuthi into eyenzakala elizweni laseMelika ilomthelela kakhulu even noma kweze economy noma ekubunjweni kwemithetho noma ekwenzakaleni izinto eziningi umhlaba wonke jikelele. Izinto ezenzakala eAmerica noma ngithi ingqopha mlandu eAmerica yenza ukuthi kube la global change umhlaba wonke jikelele. Yiwo kwenza ukuthi yonke into eyenzakala eAmerica ithole ukuthi umhlaba wonke jikelele uthe nhlo amehlo ukuthi ubone ukuthi umphumela welizwe laseAmerica kuma elections ukuthi uzaphuma njani.
Ama Republicans alubana ethe anqoba ku House of Representatives kanye la Senate. Siyazi ukuthi yebo azalawula lezo zindlu kodwa uMongameli Biden owebandla lamaDemocrats uzaqhubeka laye engumongameli. Ubona amaRepublicans esenelisa ukuguqula yini indlela iMelika edlelana ngayo lamanye amazwe uBiden elokhu ephethe?
Okukhona nxa kungenzakala ukuthi basithule lezo zindlu kumnumzala uBiden kuzabe into enzima kakhulu, okuyisifiso sabo kakhulu ukuthi kwenzakala ngaleyo ndlela ngoba bayazi ukuthi nxa kungaba njalo kuzabe le frustration eningi kakhulu ezakwenza ukuthi uJoe Biden eminye imithetho engasayinelisi ukuyipasisa. Njalo kuyase kufana lokuthi uyisitombe nje sikamongameli osekhona kodwa umongameli ongasenawo amandla aqatha ukuthi mhlawumbe usengathatha resolutions ukuthi lokhu ufathi ukuthi kwenzwe njani. So okuyinto engibona ukuthi nxa kwenzakala ngaleyo ndlela kuzachiya umnumzane uBiden engasela esengumuntu nje kuphela kungasela nto ecacayo ngaye. Kodwa ke ngibone ngathi kule possibility ngoba kathesi into engenza ukuthi kube le possibility ukuthi kwenzakale ngaleyo ndlela kungenxa yokuthi nxa sikhangela izimo ezenzakalayo globally kakhulukazi nxa sikhangela impi ye-Ukraine le-Russia sikhangela le nkulumo yezokukhulunywa nguDonald Trump ekhuluma ukuthi yena ngabe libandla lakhe elisembusweni ngabe lokhu akukho. Abanye singakukhangela kancane kodwa ke asingakhohlwa ukuthi inkulumo zesithuta noma inkulumo zomunye umuntu eyabe limthatha njengeklawula zilomthelela omkhulu kakhulu ezingenza ukuthi abantu besale bemangele sekwenzakale into le ebekade beyithathela phansi ukuthi ayisezenzakale.
Yena uTrump sizwa kuthiwa ulakho ukumemezela ukuthi uzancintisa ngo-2024 ukhetho lolu lungadlula nje. Ubona kusenzakala lokho?
Yena uTrump ngendlela esimbona elokhu sehla senyuka njalo lama-interviews ake lokhu eqhubekela phambili esenza ama-political comments utshengisela sobala ukuthi yena uyafuna ukuthi aphenduke.
Loge ngumnumzana Tifa Dube ocubungula ezombusazwe obeqoqa icingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 esebilitane. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amakhosikazi awezisebenzi zomgodi wevumbachikwe mine eGwanda alwisane lamapholisa achisa izindlu, wona amapholisa asebenzisa izibhamu ukuthi abacithe. Izihlobo zabemba amaigolide kwele South Africa eKrugersdorp okwathola khona izidumbu bathi bona bacela uncedo lwemali lokuhambisa lezi zidumbu ekhaya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.